Naka. So we see card descend about VOA in Debele.
Njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 3 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu usesole inhlawulo yemali engamadollars inkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ngeke ibe wesi kulalokho ekade yikho khona, hawu uyabe ulahlekile.
Ibandla le-MTC Alliance lithi lizimisele ukunqoba kukhetho oluzayo njalo lulesiqiniseko sokuthi ibutho alisoze lenqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono.
Ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional, ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe, hathi iZANU-PF.
Ukungabi khona kwamahhofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzatshiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo ngomnyaka ka-2023.
Ngombono wami langokuzwa ama-comments kumqhafazi kuma-social media, besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liba khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imoda ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Lokhu kuphume kugwalondaba lukahulumende olwethulwe ngumphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi olutshengisa ukuba amafayindi amacala wonke asekhuphuliwe esuka kumadola angamakhulu amahlanu $500 esiyafika kungxenye yesigidi samadola $500,000. Uhulumende wafaka umthetho ukuthi amakhombi lamabhasi angabhaliswanga phansi kwenkampani yeZupco akusamelanga asebenze. Ngokunjalo, ozatholakala ephakathi kwamakhombi la usezahlawuliswa ifayindi yamadola azinkulungwane ezimbili $2,000. Isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Rights Center, umnumzana Efidlela Ncube, utshele iStudio 7 ukuthi nelinyathelo liyancindezela uZulu.
Uma ekhona okade cabanga ukuthi mhlambe izano ngeke ibe wesi kulalokho ekade yikho khona, hawu uyabe ulahlekile. Nanku-ke iyakuveza futhi ukuthi kayilandaba labantu, ayilandaba lamalungelo abantu, kayilandaba lempilo yabo, ayilandaba lokuthi abantwana besikolo bafika sikhathi bani esikolo, bafika sikhathi bani ezindlini bedinga i-transport yakoZupco, kayilandaba lokuthi abantu bafika late emsebenzini, bafika ngokuhlwa ezindlini, batshaywa izigebengu endleleni belinda uZupco. Izano-ke iphila njalo ingiyabalutshwana abaphezulu abadla kamnandi abangagadi oZupco, abangagadi imabhasi, abangahlupheki abahamba ngama-aeroplane, abalamaplaza amaningi, abalamabhizinisi amaningi, abalemgodi yegolide, abazidlela buthebelele, abangelandaba labantu. Ngakho-ke indlela yokulungisa lokho yikuthi izano iflathele, ivalelise, ihambe, isesekhona embusweni, abantu bazaphila ngayo nalimpilo enzima kangaka.
Lona udaba lokuthi amakhombi hambi nxa kuyikuthi kawabhaliswanga phansi kwenhlanganiso yeZupco, ulubona njani ludaba oluphathisayo yini ekulwisaneni lokumemetheka kwegciwane le-coronavirus, kumbe ludaba olugcina soluyilo olukhwezela ukumemetheka kwegciwane leli?
Ukuvala indlela zokuthutha abantu ezingayisizo zakoZupco kuyingqondo nje embo okunye okumangalisayo. Ngaphandle kokuthi yephula amalungelo abantu lenkululeko yabo, ngaphandle kokuthi nje yephula isisekelo sombuso, i-constitution, indlela embi embi yokubusa indlela liyana yokuthi ngifuna ukulenza kabi indlela yochuku ukudlisa abantu imbuya ngothi ikuthwalisa nzima nje abantu ngendlela engakazi yabonakala kodwa ke indlela vele okuphilwe ngayo kusuka ngo 1980 kuloke nje kuvela lokulalo kuyana okunye okubi kodwa vele baphilisa abantu kabi namhlanje sebengene labantu endaweni zokuthutha ku transport bevimbela abantu bamakhombi lezinye indlela zokuthutha abafuna ukuthi bayondle abantu babo singakhohlwa ukuthi nxa kuvalwe i transport liyana kuvalwanga nje i transport kodwa kuvale ibusiness lo msebenzi ka taxi driver ka conductor lo mnikazi we transport ilizwe linzima ke linjalo akuphileke
allo ke ngumnumzana efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungolo labathengi e consumer rights center DC Alliance lithi nizimisele ukunqoba ukhetho oluzayo njalo lilesiqiniseko sokuthi ibutho alisozele inqabele umholi walo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi athathe intambo zombuso ngoba lalo lifuna impilo engcono iziphathamandla zebutho zake zathi azisoze zihloniphe owayengumkhokheli webandla le-MDC umuyi umnumzana Morgan Twangirai enganqoba kukhetho ngoba engaphathekanga empini yenkululeko yelizwe isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa usanda ukuthi ibandla lezanu PF lisebenza ndawonye lebutho ukwachothozwa kakhulu umnumzana Chamisa ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla leMDC Alliance esigabeni seMathwebeleland South
ibutho leZimbabwe libutho esingathi liprofessional ngabantwana abazimisele ukuvikela ilizwe labo leZimbabwe yathi iZANU-PF ikusasa enhle bayifuna bayafuna ukuba abantu babo bathole imfundo engcono bayafuna ukuba abantu babo bathole izibhedlela ezilemithi ezilamaphilisi ezilamadokotela i-economy yelizwe isebenze so thina njengebandla le-MDC sithi ibutho siyalihlonipha ibutho njalo siyaninanzelela ukuba liyafisa ukuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili enhle wonke umuntu olapha into esemlonyeni wakhe ukuthi iZANU-PF isiphuma sokumelele nje ilanga lokhetho kumgceke akudingi kubuzwa akudingi impendulo kuvele kuzicacele kuba ukuba umuntu oseZimbabwe usethe sokwanele ngombuso weZANU-PF labo okuthiwa abathakazeleli iMDC abasebuthweni mhlawumbe ngabalutshwane abadlayo kodwa iningi labantu abasebuthweni bathwele nzima bafuna ukuthi bakhululwe nguhulumende omusha uhulumende kaChamisa
lelo bufakazi bani njengebandla obokuthi ibutho licabanga khonoko okuthoyo lokuthi ngempela akusoze kube lohlupho ukhona owebutho eselakela khulumisana la njalo kuyini ukulinika igunya kumbe injuku nje yokutsho njalo
nombuzo omuhle kakhulu lo dadewethu kodwa ngisoke ngihlomise isitha ngokuthi ngifake amakhasami wonke egcekeni thina njengebandla leMDC lesiqiniseko asithandabuzi ukuba kukhetho lolo oluzayo ibutho leZimbabwe lizimisele ukuthatha umbuso kulowo oyabedli liwusa kulowo onqobileyo okuyiMDC Alliance ngalesi sikhathi siphila labo mihla lamalanga sikhulumisana labo imihla ngamalanga bakhala kithi njengebandla leMDC ukuthi sebenzani liqinile madoda lisikhulule ngoba lathi sithwele nzima so bathi lingalaleli amanga lawa okuthiwa thina sizayala ngeza ke ngithathe yonke into ngifake emigcekeni okwakhathesi kodwa into ekhona ngineqiniso layo kuba umbuso usuthathwa libandla leMDC elikhokhelwa nguChamisa
okwenza libone ingani ibandla leMDC Alliance linganqoba kulolu khetho kuvele kuyini kukhona yini osokugoqokile njengoba sibone ukuthi ibandla leZANU-PF yilo eliyande ukunqoba
okugugukile kuningi kakhulu dadewethu ilizwe lonke sibhizi ngokwakha ibandla leMDC Alliance sibhizi sichasisela abantu ngokuqakatheka kuba sibambane hathi njengeMDC Alliance kuphela kodwa njengabantwana beZimbabwe ithemba selikhona intshukuntshu excitement ekhona ebantwini lapha iyamangalisa lapho uhamba khona kumbe kusemabhasini kumbe kungaphi emakhaya lapha ezikotshweni emabhawa la yonke indawo ongayiqamba lapho kubuthana khona abantu abantu bahlangana ukhuluma ngokuthi awu bakithi sokwanele into esesivele silindwe abantwana bezimbabwe lilanga lokhetho into engingayithi ukuba izanu PF sifakele induku emqubeni kukhona okunye okuncane esilakho okuliqhinga okuzasenza ukuba izanu PF ingenelisi ukusitshontshela ukhetho ngendlela eyayisitshontshela ngayo
abantu kuyikuthi bayathakazelela ibandla le-MDC lilabo yini ubufakazi bokuthi abantu labo babhalisela ukuvota njalo bazavota ngempela
dadewethu into engingayithi ukuba lezi izikhathi ezimnandi kakhulu kwi-MDC silohlelo olokuncedisana labantu ukuba barejiste babhalisele ukuvota sikhangele ukuba sincedisana labantu abafika i-6 million ikakhulu abantu abasha
lo ngumnumzana Ntando Ndlela isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South ukungalikhona kwamahofisi ogatsha lwezokhetho iZEC edolobheni leVictoria Falls kwesatshelwa ukuthi kuzatshiya abaningi bengabhaliselanga ukuvota kukhetho oluzayo lomnyaka ka-2023 abenelisayo bayagibela edolobheni leWange elingamakhilomitha afika phose 100 ngezansi yedolobho leVictoria Falls sixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls umnumzana Kelvin Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba
amahofisi lawa aliqiwe liqiniso ukuthi asewange and iwange from Victoria Falls i-100 kilometers ikwenzakele iZEC ibithembise ukuthi izabuya eVictoria Falls ngolwesibili that will be mhlaka 31 August umhlaka ngolwesibili langomhlaka 1 September ukuthi babe seVictoria Falls ukwenzela ukuthi bezobhalisa kumbe bezolobisa labo abayabe befuna ukuthi bezovota ngomhlaka 2023 but ithuba lelo alisabanga njengokuthi bagcine sebeyazisa ngelanga which is on a Monday ukuthi abasayineliswi ukubuya izizathu esizizwileyo ngezokuthi abasatholanga ama-facilities okuthi bethwale i-equipment yabo le-personnel ekadumele ibuye izobhalisa izoyenza lowo msebenzi eVictoria Falls so izakhamizi bezikhangelele bezikhangelele sibili ukuthi njengoba iZEC yabe isibuyile eVictoria Falls bebezaba lakho ukuthi behambe beyibhalisa abanye baye befuna ukuthi becheck-e amabizo abo just to reconfirm lama le ndawo abezavotela kizo but lokho akusayenzakalanga ekuthini ama-officials eZEC asabuya kuliqiniso lokho I can confirm that
ubona baningi na abantu abafuna ukubhalisela ukuthi bavote
inani labantu elikade lifuna ukuthi li-register maybe for the first time okuhlanganisela esingathi ngama-millennials labanye nje abadala kade abangazange be-register initially ngombono wami langokuzwa ama-comments kumqhafazi kuma-social media besizwa abantu abaningi bekhalela ukuthi ngani ithuba leli liba khona ukwenzela ukuthi bebe lethuba lokuthi bebe lakho ukuvota ngo-2023 so abantu abaningi eVictoria Falls ikakhulu ngingazi emakhaya ukuthi linkangelele ibikhona yini walokuthi imessage yakho ibifikile yini emakhaya njengoba indawo zakhona ukuthi abantu beze bezwe kuyawufuna abantu baze bekhona behambe bebikelwa but engakutsho ukuthi inani belikhanya beliza kubaningi ngoba abantu abaningi bebekhangelela ukuthi beregister besenzela nje ukuthi besebenzise ithuba ngoba ukuthi ewange kungani kuluhlupho ekuthini ukugada imali zokugada lokuhamba njengoba siku lockdown level 4 lockdown lokungani kuluhlupho so ethe njengoba sekubuye ekhaya lapha eduzane abantu befuna ukuthi behambe ngobuningi babo bayeregister kumbe bayereconfirma amabizo abo ukuthi aphiya yini so umbono wami lo nje ukuthi bembona kuzaba la bekumele kuzaba labantu abaningi kade bezikhangelela ukuthi beyeregister
umnumzana Kelvin Moyo umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zedolobho leVictoria Falls ugatsha lwezempilo zempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lanye 11 ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 158 ababanjwe igciwane le coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lasithoba munwe munye 19,033 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 kuthi abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lane 34,272 bahlatshwe ijekiseni yesibili.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba izikolo zakoBulawayo sezicele uncedo lukahulumende ukuthi aphathise ngokubhadala izikwelede zikamanisipala ngoba ezinye izikolo sezivalelwe amanzi. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abathathu ababhubhileyo ngemva kokuba imota yabo yohlobo lwelimousine iphambuke emgwaqweni yatshayelela isihlahla emgwaqweni osuka koBulawayo usiya edolobheni leVictoria Falls. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Mbingelele kubasakazi bonke beStudio 7 besakaza bengaphandle kwelizwe indaba abazisakazayo emphakathini ezimnandi kakhulu. Indaba le yokuyindaba ehluphayo kakhulu le Gugurawund leyo kuthiwa ibuya ezinduneni ifuna ukuthi induna lezi ngoba ezinikeze izimoto abuthumuthumu zibe yibo ezilalisa amakhanda abantu ngoba abantu bezoyisaba induna. Asoze sivume lokho ukuthi ngoba bona baphiwa izimoto ezinduna sokufanele kuthi nasilalele ukuthi hayi uhulumende uthe labo abafelwayo baphiweni, abafelwayo baphiweni izinduna abahlele eziphilayo ziphiwe izimoto namatrekiti. Siyakubona labo abafelwayo bona baphiweni makuthiwa ube semandleni ezinduna. Asikuvumi ke lokho. One, ibhoda ulivaleleni lo ndoda lo, ibhoda ulivalile kafuna ibhoda lisebenze. Right. Two, kule toll gate elise West Nicholson kune toll gate elise Bait Bridge but between West and Bait Bridge akula mgwaqo, akula umgwaqo awukho total. Between West and Bait Bridge akula mgwaqo kodwa imota ziyabhadala ama toll gate ewedlula yonke iyabhadala ama toll gate. Four, indaba yeZubco le utsho ukuthi my imota zonke zingawela esicwini sakhe sika Zubco uchaza ukuthi yena na ezakhe imota zawo Zubco azinayo iCOVID-19 yini azilamkhuhlane. Ungagibela kwezubco awubi nomkhuhlane, ungagibele emanye amakhampani asakhulayo uyaba nomkhuhlane. Unocindezelo olubi lo, unocindezelo olukhulu olwedlula olwaluwa umbuso wafayo kuqaleni azabe ngcono wafayo kulalo ophilayo ngoba lo ophilayo uyehlulwa la i-price control yesinkwa ukuthi akontrole i-price yesinkwa sodwa. Owafayo wayengcono.
Studio 7 salibonani linjani? Hayi siyabonga. Ngithi ngikhulume ngendaba yeGugurawund le. Indaba le isihluphile kodwa ke but nxa kade upresident sethe izinduna kazisebenzi, hayi kasiyekeleni induna zisebenzi. Manje laba abayesebethi izinduna zisuke lapho kathiphose kuyaba nguzane yoba lwami president wayekhona kudala wazowatshiyisa ihlalo zakhe wadlula ezweni kazange akathanda ukuthi indaba likhulu lo sekhuluma ngayo eyivuma ukuthi ayikhulumi lakho rongo futhi kanti manje osekuyaba right khona kungayo. Thina singenzani singabantu nje siyizakhamuzi njalo siyithe sonakalelwayo izinduna kazisebenze yizo abanikazi babantu asiyekeleni. Nxa evuma upresident ukuthi akukhulumi asijabule ngakho kukhulumi asikuthi kakukuhlungu kubuhlungu neGugurawund kodwa ke but sikhumbule ukuthi vele kuyenzakala. Singakhumbula amagerila afele eZambia abamaningi kakhulu ebulawa ngamakhiwa kodwa konke lokho asekwakhohlakala. Ziningi izinto ezenzakalayo isenziwa loba ngamakhiwa konke kakulandaba. So ke le khulunywa ekukhulawundi ayikukhulunywe phela. Ibe lesisombululo esihle. Nxa behlawulwa laba bantu kwachitheka imizi khonapho kube right phela. Hayi kwase kubuya sekudilizwa kanti pho izasetshenzwa ngubani. Thina zakhamuzi singenzani, singobani thina, siyaziwa ngubani. Izinduna yizo abanikazi babantu, yizo abakhi belizwe, yizo ezikhokheleyo emakhaya la, asiyekeleni bazalwane. Ngiyabonga. Mathema wenkayo okhulumayo.
Ngibingelele ku-Studio 7. Hayi ukhuluma ngu-Andre kule Plumtree. Hayi madoda ngithi, hayi labo mama, akubi. Sophelele emzini, sophelele emzini. Uhlala sihlupheka segangeni masingazange sike siqine ezwila. Thina esemazweni kuma esike sizame sibili ukuthi sike siyisuthe nale phatha othayizana. Ma isithi diaspora ivote isike siyenzele iplani noba singakhiphe izimali impela sigidi. Abantu baningi abasebenzile lapha eGold Bank ngithi basapote beyivota ikhiphe le nto le. So sihlupheka sesiyokufa ngale nto le. Phinde futhi ngeke kubaculi bagithi laphana berumba. Ngithi madoda ngithi, eyi marketing yena utsho ukuthi lani yena ibulalayo mina ngendlela embona ngakhona. Ah phela ama 10-10 yona aliqeda, lina litholi next. Selingabaculi nje ukuthi umuntu ejabulile. Wela ukuthi kuthiwe ngikhiphile kodwa engatholi next. Ibuhlungu lento iyabuyishaya endoda angabule nhlinziyo uyawubona ukuthi umuntu usebenze nzima kodwa atholi lutho. Mina ngesami isifiso ngiyangifisa ukuthi ngabe liyasebenzisana kakhulu nalaba abathengisa ama-10-10 libaqhathe besebenzele lini. I-CD ma lithengisa ngo-50 rand lina lithatha u-40 rand libanika ama-original bekhipha amafoni konke bayeke. Lina lithatha u-40 rand bona bethatha u-10 wabo kompana ku-50 ngoba sonke silandela abathengi nawo phela abanamali. So into enhle laphana ukuthi mali ngayenza kanjalo iyakwazi ukuthi ikhipha ama-10-10 rand kwestade nephele. Ngaba into enhle kakhulu lalusi libone liphaka manje abaculi bamanye amazwe bagithi hayi kusungu khona uma uthi uyabuka ngale ndlela thotho abanye abaculi baphakeme abalabo bakhina bathola next abelele lizame ngoba ufana nobheka ukuthi uthole ukuthi umculi onidayisa ama-CD yakhe ama-ordinary ayi 2000 phandle athenzwa kube 10-10 kuthengwa million wena uwile kakhulu khona lapha okuthi wena uma ungathi khipha ama-10-10 la usenza lawo ama-10-10 kuthengwe imillioni yakhe nge-40 ama-40 rand la uthatha ama-40 rand kubantu abayimillioni bona ababa bethengile uyenza malini khona lapho ayenza imali edlula i 2000 lana yabuyithengisile kuwedwa ungelaba la abathenzwa 10-10. So ungangcolisebenzisane labo beke laba 10-10 bethengisa ama-original bethatha u-10 rand ku-50 rand wena thatha u-40 futhi wonke ama-million zabantu la athengayo uthola ama-40 rand abo dala ukuthi uthole i-2000 nyani ngatsho lutho
ye livuka njani ngiyaphenduka futhi njalo ekhaya ko-Studio 7 yimina lwani Sindiso Sindo Mahlangu ngiyaphenduka futhi njalo zihlobo zami ngilokhu ngikhuluma ngendaba yami yokudinga umfowethu ngidinga umfowethu bazali u-Louis Anele Mahlangu umnawami lo ngabe lolwazi ngaye shuwa kumbonga bekwazi lapha nje noma le number yakhe kumpela address ya la khona nje ngincide bantu benkosi engincide ngakugcina kuthiwa uzwakalela e-Alexandra uhlala endaweni okuthiwa kuse-Q but ngehluleka ukuthi ngiyefika la ekhona ngokubambeka njengomsebenzi so isikhathi sakhona benzisele ama-details akhe bengikwanisa ukuthi even le number zakhe zefoni bengikwanisa ukuthi sikwanisa ukukubambana ngefoni ngikhulume laye from there ngase ngiyatshontshela ifoni mina kushuthe kutshontsheleni kwami ifoni ngithenga ifoni entsha inamba vele bengingaselayo lo muntu owayelayo inamba yakhona sithethe ukuthi siyayizama inamba yakhe ngayizwi ngasangeni up to now angazi leyo kumbe batshontshela ifoni okwenzakalani kwahle kwala kwabe kulahleka kwe-communication so zihlobo zami ngicela lingincedise kakhulu ongabamazi engincede shuwa kakhulu ngisindiso mina besihlala e-Counter Park laphana ku-137 Cork Flight ongabe noma ele namba zabangani abantu besiphila labo engangingceda inamba yomunye wabo yedwa phakathi kukamethu sasimbiza ngokuthi ngumafa kulo trimo sasimbiza ngosterilele okudlala kulo abhizo kulo sbekara kulo edwini kulo Khondri sasimbiza ngomaniman kulo umuntu obehlala naye eSouth Africa kuzokale ngani ngumbongeni okonama-twins ngale maleveni lo omunye okuthiwa ngumbeki but umbeki kangimazi ndikangela namba zabo labantu bonke so ngicela ungabe lolwazi shuwa abantu benkosi engincedise kakhulu ngiyamdinga lo muntu ngiyamdinga kakhulu empilweni yami ngiyamdinga kakhulu umfowethu shuwa ngicela ungabe lolwazi engincedise nxa kuyikuthi ekhona ongabe le namba ngicela ukuthi angangi-appa ku-WhatsApp number yami ngiseBotswana plus 2677 3 5 2 8 6
81 izinamba zami lezi ekhaya ngokuzalwa mvele phela Busi eAvoka kokithi kombe chief komaduna ikokithi ekhaya cela shwa lincede bazali bami ngiyacela cela lincedise izihloko zami cela lincedise shu
nawo bekungamazi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, izulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Hurricane Ida elichaya isigaba seLouisiana ngomvulo lichiye lidale umonakalo omkhulu kakhulu, kwabhubha abantu abedlula amachumi amabili. Kuthi ngolwesithathu iyezileli lisithele laya chaya idolobho leNew York lachiya abantu abedlula ichumi befile. Lo monakalo omkhulu kakhulu ongazikaze ubonakale kulelo dolobho. Kolunye udaba, igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela ilizwe leMelika, lanxa inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 liphezulu. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona kubangelwa yini ukukhwela kwenani lababanjwa igciwane le-coronavirus.
Singalalela odokotela lalaba abacubungula ngezemkhuhlane bathi bona kubangelwa ukuthi abantu abaningi abanye abantu abahlabani i-vaccination le ibikhona, njalo siyezwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye abahlatshiweyo ababa lawo umkhuhlane kodwa baphange basile ungabi nzima njengalona okhona. Mina ngibona ngani inani labantu abahlatshiweyo likhulu ye kodwa labangahlatshwanga labo baningi, ngoba uningi bangkhona kuyachiyana kulamanye ama states alabantu abaningi abahlatshiweyo abahlatshi vaccine. Ama numbers abo lanxa ekula abantu begula kuyakhanya ukuthi i numbers angkhona zinganeno, ngoba abaningi bahlatshiwe abaningi abahlatshwanga. Then bese kusiya kwezinye indawo ama states njengama states ase south ku Louisiana labo Mississippi labo Alabama, inani labantu abahlatshiweyo liphansi kulenani labantu abangahlatshwanga. So izinamba lezi kasoze zehle ngenxa yaleso simo lokuthi abantu futhi bayahamba bethenga izertificates zokuthi bahlatshiwe bona bengahlatshwanga. Bayabanjwa bebonakala abanye befuna ukuya kuholiday besithi bahlatshiwe bengahlatshwanga kulama certificate nala athengiswa ngaphonywa nguhulumeni. Ngenye indlela okusitshengisa ukuthi i-COVID silayo okwesikhathi siyaphambili, asikwazi ukuthi sizaphelela ngaphi, izaphelela ngaphi i-COVID. Njalo lakathesi lama-scientists bayakutshela ukuthi ayisiyonto ephelayo esikhangelela ukuthi iyaphela. Kuzamele nje sihlale sizilungiselele ukuzivikela ngendlela zonezo ama-scientists abachoyo ngayo ukuthi sizivikele ngazo.
Uhulumende weleMelika elokhu ephatheke ngodaba lokubana cubuchungulwe ukuthi yona vele i-coronavirus iyaqala ngaphi njalo njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini ukuthi kube kukhulunywa ngalolu daba?
Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalendlela ukuthi nxa kuyukuthi laba bacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start, the way it started, kuyini okwenza ukuthi kuze kube ligciwane konalelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto zescience laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lavela njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani, ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye yikuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele eChina, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. But esikhathini esiningi kuyabe kukhanya ngani kuthiwa kulezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu i-politics yabo efuqa izindaba.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State. ngumgqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. UZulu sesole inhlawulo yemali engamadola azinkulungwane ezimbili $2,000 eyabazatholakala begade imota ezingekho phansi kwenkampani yeZupco. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Thank you.